abasakhulayo bezanu-PF bebehlabela begiya bekhokhelwa ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabo eHarare umnumzana Godwin Gomwe ngemva komhlangano lentatheli zindaba emahofisini awezanu-PF HQ eHarare. Umhlangano lo ubungowethula umbono wabasakhulayo bezanu-PF ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini ku-shutdown okwabizelwa ngabenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Lokhu kutshengisela kuthiye abalitshumi lambili befile, abangamatshumi phose athobaminambili 78 belimele ngemva kokudutshulwa ngabezomvikela. Unkosazana Cecilia Melody Verenga, unobhala obona ngezokwabiwa kwamasimu ehlangothini lwabasakhulayo lwezanu-PF, ngomunye wenkokheli ebikulo mhlangano. Yena-ke ulandisa ngabekade bexoxisana ngakho.
Thina singabantu bezanu-PF and izanu-PF ayilazithuthi. Izanu-PF ilabantu abacabangayo abathanda iphisi, kodwa nxa sokuyikuthi sokumele kube le-head on, sithanda ukutshela abantu be-MDC abathanda ukusinda ukuthi no, next time siyalithi warning, lingacabanga ukuthi liyenze khonokho, libe kwazi ukuthi alisoze litshayisane benze security but ngama-youth ezanu-PF.
Ukhuthaza abasakhulayo ukuba bangavumi ukusetshenziswa ngabezombusazwe.
Ungakhangela koBulawayo akuseli izimiso kuma-western paper, akula abantu bayagada besetown ukuthi ethengisingwa, babe cabanga ukuthi bengabulala amashophu kusasa kuzaba ngcono, but impilo zinzima kibo. Segada $4 esetown siyathengisingwa se-$2. Siyacela bantu beZimbabwe, umsindo awulunganga, wonke umuntu engaphansi ukuyenza konke khonokho elikuyenzayo. So thina salibukela lisenza khonokho elakuyenzayo, khathesi sesicela kube le-peace eZimbabwe. U-president wethu uyalungisa izinto, akula zinto ezingaphongi ukuvuka sezilungile nge-one day.
Bekuculwa ingoma ebezihaya lokukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba abuse engaphazanyiswa aze anelise ukuvuselela umnotho welizwe. Ngakolunye udaba olufanayo, abomanyano we-Citizens Forum bona bathe abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye labamahofisi abameli bakwamazwe entshonalanga insuku ezimbili ukuba balungisise inkulumo yabo kanye lezenzo zabo phezu kokwenzakala ngesikhathi sokutshengisela ku-shutdown lokhu. Umsekeli obona ngokuqhutshwa kwelihlelo kulumanyano uLonias Rosary uchasisele umhlangano lentatheli zindaba e-Media Center ukuba kungani sebethatha lelinyathelo.
Wasiyazi isikhathi esuku labantwana sebeyizintandane, abanye obaba babotshwa, omama babotshwa, and into asizibonakele endlini ngabo. So thina sithi njengama-citizens bonke okwawonakalayo sisibambeni sonke from different political backgrounds ukuthi sipetishine labo esibabona ukuthi babe nalokho ababezakwanisa ukukwenza ukuthi impilo engabi lokhu ichitheka as time goes by. So yikho esikwenzayo kathesi.
Urozi uthi okwenzakala mhla ka-14 kusiya kumhla ka-16 Zibandlela kungesikwenza kwamaZimbabwe, bekhona ababetshotshozela
into mase zingalunganga. Sasi-expecta that ukuthi abantu babezoyenza system bezibonakalisa ukuthi thina we don't approve into ezenzakalayo elizweni lethu. Kodwa laphana kwakune-platform, kwakunabantu ababe-responsible ukuthi into lezana zingahambi kahle. That's why wabona abantu sebebulalana, abantu belutha kuma-shops, abantu besenza into ezingabi hayi singazaziyo thina lapha eZimbabwe, kusho ukuthi khonokho aso wenzo kwamaZimbabwe yasilokuyana.
Abe-Citizens Forum bathi sebeqalile ukusa incwadi zezikhalazo kunhlanganiso ezwalisa eZimbabwe Lawyers for Human Rights, Sekeletara, Zimbabwe Media Commission, ZMC, Parliament of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, British Embassy, American Embassy, ugatsha lukahulumende lwezisebenzi kanye namanye amahofisi. Nimbele isitho 7 iseHarare, ngingumenzisigama.